So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezizimeleyo namhla zisungule ngokusemthethweni indawo yokulondoloza isisekelo sombuso i-Constitutional Law Center eHarare. Iningi likhala ngesifundo esiqhamukelo lutshenile emganwini ngenxa yokusilela kwamanzi, la manzi angahlanzekanga.
Isimo samanzi simele sibe ngesokuthi amanzi akala mbala, amanzi akala mnuko, amanzi akala taste. Ungathola amanzi eselalezo zinto abe ngalunganga.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenguqu ePSL eqhutshwe namuhla.
Kobulawayo eqhutshwe iqembu leChicken Union linqobe eleBulawayo. Ubulawayo sizisa kubula kubana ingaphenduka kuPSL idlala uDivision 1 2019. Bazokuthi iSC Platinum bona kuyibaba leStop kose PSL itshaye iwawa.
Sizakuzwa esiphathelane le-COVID-19 ngesikhathi uhulumende seqinise i-lockdown edolobheni leKwekwe okwamaviki amabili kulandela ukutholakala kwegcikwane lomkhakha omutsha we-coronavirus ovela e-India. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo namhla zisungule ngokusemthethweni indawo yokulondoloza isisekelo sombuso i-Constitutional Law Center eHarare. Inhlanganiso lezi zibalisa iZimbabwe Human Rights Association, Justice for Children, Center for Applied Legal Research, Women's Institute Leadership Development, We Lead, le Human Rights NGO Forum. Ingcwethi kwezemthetho ezibalisa umnumzana Alex Magaisa, unkosikazi Beatrice Mthethwa, lomnumzana Musa Kika, labanye bethule amazwi kulombuthano bechazisa injongo yalindawo, njalo bekhuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso selizwe sona esilotshwe ngomnyaka ka-2013. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi igcikwane le-coronavirus lihlasele abantu abangamatshumi amabili lasiyagalolunye 29 izolo kuphela, labulala oyedwa. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ekuqaleni komnyaka odluleyo kunkulungwane ezifika phose amachumi amane, 38,664, labulala abedlula inkulungwane lengxenye yayo, i-1,586. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19, sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha, 624,665. Lokhu kwenzakala uhulumende eseqinise i-lockdown edolobheni leKwekwe okwamaviki amabili kusukela ngolwesihlanu ntambama ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 kulandela ukutholakala kwegcikwane lomkhakha omutsha we-coronavirus owe-B1617 ovela kwele India. Uhulumende ulokhu egcizelela ukuthi kuningi asekufezile ukubalisa ukwenqabela ukuwa kwamandla emali, intengo yempahla ezitolo kanye lesilinganiso sokuthenga imali yakwamanye amazwe. Umnumzana Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu njalo eyingcwethi kwezokulima uthi uyavumelana lohulumende kulolu daba lanxa kokuningi okufanele kulungiswe kwezamalungelo oluntu.
Nxa kule nto singathi uhulumende lo okhona asenelise ukuyenza ukufaka amabreki ku-inflation, njengoba sibonile iyeyona ye-inflation yethu le inyanga lezi ezibe zidluleyo ibe iphansi. Saphinda sibone futhi ukuthi i-exchange rate yethu ayisahlanyi njengalokhana yayikwenza ngenxa ye-auction system ye-foreign currency okuthengiswa khona umkambo wezimali, osokwenza ukuthi foreign amakhampani afuna imali yangaphandle kwamanye amazwe ayithole ngendlela esemthethweni, bangahambi ukuyayithenga phandle. Kuyinto enhle ethabisayo esikuthemba ukuthi ngabe kuyaqhubeka kusiya phambili okwamagesi angisakhumbula ukuthi kugcine nini ukuba le load shedding liqiniso futhi lakho
uhulumende osanda ukukhuthaza abalimi ukuthi belime izilimo ezifana labo sunflower lezinye ukwenzela ukuthi amankampani la ahiqiza amafutha athuthuke obuzaba lomthelela ekukhuphukiseni umnotho welizwe. Ungathi kulula yini ukulima lezi zilimo ngoba abantu sebejwayele umumbo lokunye?
Njengomlimi, i-sunflower yinto elula kakhulu okudlula ukulima umumbo. Ngamazi inhlanyelo ezikuthiwa yi-national priority ukuze la makhampani akhama amafutha athole intanga zakhona ukuthi bazobakhama amafutha. Abalimi noma mbani angayihlanyela i-sunflower avune athengisele lawa makhampani. Futhi intengo yayo ingcono ngezinye zezilimo lathi esizikhuthaza abalimi ukuthi balime zona, balime izilimo ezenza bathole inzuzo ngathi income. Bangathola inzuzo kuzenza ukuthi intanga entsha iphatheke enhlelweni zokulima bangoba bona babe bedinga imali kuze bayekele ukuquma ukuchaphanga lezifula besiyadinga imisebenzi eGoli. Futhi mina njengomlimi nxa ulima i-sunflower usungenelisa lokufuya inyosi ukwenzela ukuthi inyosi lezana zithathele laphana zenze uluju wenze futhi eyinye imali engaphezu kwaleyo ozabe uyenza ku-sunflower ngokuthengisa ulutho. Ukutshona bekhonkotha besithi ama-sanctions akuncedi ngalutho and akusoze kwaphela as long as kubusa ezanu-PF and as long as kukhona lokho kukhona. Nasisebenzeni senzeni esikwenelisayo ilizwe livuke ngoba ama-sanctions kawayi ndawo as long as izanu-PF ibusa.
Lo ngumnumzana Anglestone Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo engumlimi sixoxela ekoBulawayo. Abahlali bakoBulawayo bathi idolobho leli selingcolile kakhulu ngenxa yabantu ababuya bezothengisa impahla zabo ngokungekho emthethweni ingqengaphi bevela kwezinye izigaba zelizwe njalo belahlela ingcekeza ezitaladini. Unkosikazi Sinikiwe Mutanda ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukhansila leli dolobho njalo yemela intumbane uthi belokhe becubungula lolu daba ngendlela yokudinga isisombululo.
Abantu labo uzananzelela ukuthi bafika ebusuku kumbe singathi bafike ezintambama khona lapho ngabo 4 beqalisa ukuthengisa kuze kuye chaya izikhathi zantambama ezabo 9. Abanye babuya lezigqoko amabhelona lawo bevela endaweni ezehlukeneyo. Abanye babuya ngathi namafruits, amamengo, amajanje, amakhabishi, amavegetables from indawo ezehlukeneyo and abantu laba babe bengasalandeli ukuyathengisela ezindaweni abazinikwe yi-city council. Lapha abahlale khona bayathengisa and bethiye ngingathi uBulawayo enyudlile engasoBulawayo thina esikhule simazi and kuba nzima ebantwini abasebenza ukuklina bethanyela uBulawayo ngoba bazathi bengena ngo-8 ukuthi beqalisa ukuthanyela abanye futhi sebebuyile sebezoyendlala sokuthengiswa abalamalungelo ukuthi bethengisele abangena futhi amalungelo okuthi bathengisele endaweni ezikhethiweyo bayaphomba ukuhlala yonke indawo. So isikhathi sokuthi kuthanyelwe sesisiba sinzima kakhulu sesisiba zincane ngoba sokulokuhamba-hamba okuningi.
Lile sisombululo yini ngalolu daba? Kuyini elifuna kwenziwe?
Ebesifisa ukuthi sikwenze njengoBulawayo umqondo kade silawo sihlale phansi njenge-committee eye-health committee ukuthi kungavuma yini ukuthi kusetshenzwe sokuntambama like ebusuku. Ngangilandzelela ukuthi kwamanye amazwe like in South Africa kuyabuthwa izibe ebusuku kuyakhinwa ebusuku. Thina njengekhansili yakoBulawayo we have i-gender policy ekuqhatheni abantu asikhethi ukuthi lo ngowesilisa lo ngowomuntu ongumama sithatha konke sibe sesizibuze kade sisazama ukuthi sikucubungule ukuthi umuntu ongumama ma esosiyasebenza ebusuku usasiba exposed entweni eziningi, like maybe ama rape cases, lama gender based violence. Uzathethayise kuseni uzama ukuthi aphumule endlini, sokuza ngani usebenze busuku usebenza labantu abangamadoda, sela kukhulumisana okuhle nakho nxa sufuthuka kusebenze obaba bevodwa. Ikanti-ke kuyikho ekunye esizama ukuthi silwisane lakho ukuthi kungabi lomsebenzi wabomama, kungabi lomsebenzi wabobaba, kodwa kube nomsebenzi yokuthi umuntu uyanelisa ukuthi asebenze.
Lo unkosikazi Sinikiwe Mutanda ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo njalo emela iwadi yeNtombane kulikhansili. Induna yemashetsheni umnumzana Mbeko Masuku usekhuthaze uZulu ukuba alondoloze ubuntu bakhe emkhosini wokusungula iviki yokunanzwa kwamasiko elizweni. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umnumzana Masuku uthe akulunganga ukuthi abantwana bengene emajele ukuze bayefunda imikhuba, kungakho insuku zokunanza amasiko akumelanga zibe yize.
Ngakho-ke sonke silomlando nxa sihlangene la ukuthi sibone ukuthi kanti isiko lomuntu vele umuntu kuze kuthiwe kule siko lesigaba kumbe isiko lesizwe liqala ngaphi. Mina ngikhona ukuthi liqala kuwe wena kuqala le muli yakho, lisuke lapho lingene esigabeni kuze kube yilizwe lonke. Senzani thina njengezakhamuzi zaleli lizwe ukulondoloza ubuntu bethu, ukulondoloza amasiko ethu? Kuqakathekile-ke ukuthi sibuyele emuva. Babekhona omalume, babekhona obabakazi, balaye abantwana bafundiswe isiko lawo, bafundiswe ukuthi kathona kavele nxa kuthiwa zintombi uyintombi ngani, nxa kuthiwa ulijaha ulijaha ngani, uyini okuqakathekileyo okumele ukunazelele. Okukhanya ngani akusekho khathesi, akunzima ukubuyela emuva nxa sike sasuka sayale kuleyokuthi siphenduke sibuyele ebuntwini bethu. Asibuyeleni-ke ebuntwini bethu.
Umnumzana Phezivela ongumqondisi we-National Arts Council ezansi emaNdebeleni uthi ukwakhiwa komuzi wokulondoloza amasiko edolobheni leGwanda kuzathuthukisa abesifazane abemaphandleni.
Nakumama abaningi abathunga izinga yethu abayenza ama-artifacts emakhaya nangale, we hope they are going to utilize this space i-referral center ngithi ukuthi anybody who is coming ofuna into ezibazwayo, into ezithungwayo, simrefer to this place.
Bekulabantu abalihlekana kulumkhosi ngoba kulandelwa iziqondiso zokuvikela umemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lo mkhosi ungenwe iziphathamandla zikahulumende kanye loZulu nje. Iqembu leBulamba Dance Group lijabulise uZulu ngemgido yabo yomdabu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Abalimi abafuya inkomo eGwanda South bakhala ngemithelo yenkomo abayibhadala ngonyaka esikhuphuke kusukela kumadola alitshumi $10 nyakenye kusiya kwalikhulu lamatshumi ayisikhombisa $170 ngenkomo ngomnyaka. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iningi labantu abafuye inkomo ezansi emaNdebeleni lithi imbhadalo le izadala ukuthi lilahlekelwe inzuzo ngoba sekumele lithengise lezi zifuyo ukuze libhadale imithelo. Umnumzana Gabriel Moy oyisakhamuzi emawane phansi kwentebhe uthi imithelo yenkomo le ingaphezu kwamandla abo.
Madoda, inkomo izaba ye-172 eyodwa, ma ungaba lenkomo ezingu-10 sokumele uthele malini? Yabezokumelethela imalini ngoba hhayi lokhu kuphezu kwamandla abantu. Lokhu sinje abantu siyakhala siyakhala siyakhala, kukanti ikhwele from $10 to 172, okusho ukuthi khona hhayi lapho impilo yakhona isizima la. Nxa unenkomo eziningi vele sokumele ubone sokuyavuka lokhana kwakudala ukuthi inkomo ezinye zazingena etikitini ezinye zingangena etikitini. Yinto esizayenzakala nale ngoba umthelo wakhona lo uphezu kwamandla abantu.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Zwelithini Gabula, isakhamuzi senqameni esitezi, othi limthelo ikhweze okudlulisa amalawulo.
Lokho sikubona kuyimali ekhweze ngokwecileyo kakhulu okuzaletha ukuhlukuluzeka ezakhamizini. Zananzelela ukuthi abantu abaningi abasebenzi, imizwa eminingi sihlezi ogogo labokhulu bahlezi emakhaya abasebenzi ngoba abantu bevele besehlulwa yona leyani 10 pond So sokuzakwenza ukuthi abantu babuyele emva kakhulu emithelweni ezikoma kanye lemithelo emisi. Asikwazi sibili ukuthi uhulumende kumele ngokwedlula kwesikhathi akhweze intengo, kodwa le sibone ngathi ikhwele okwece kakhulu, kuzahlukuluza izakhamizi emakhaya.
Ugatsha lukahulumende olubona ngokulondoloza kwezifuyo lukhweze imithelo yalo ngombimbitho walonyaka, ukuthi yilabo abale mhlambe enkomo begala ezimathonsi ngemithelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ngengelithiye okwesikhatshana ezandleni zika-Chris Gande we-Studio 7.
Lingani tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Vangi Malaba, ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi. Sihlaziya udaba lwesihudo esithiwa singaba sibangelwe ngamanzi angcolileyo elokitini lemganwini woBulawayo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Bhuti Gande, ngiyabonga mfowethu. Salubonani balaleli, salubonani Mthakazi.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungabe kubangela udubo lwamanzi okuthiwa asegulise abantu elokishini lemganwini?
Udubo lwamanzi asemganwini yilokhu esithi thina yisimo samanzi esingalunganga, kumbe ngesilungu kuthiwa yi-water quality problem. Isimo samanzi simele sibe ngesokuthi amanzi akala mbala, amanzi akala mnuko, amanzi akala taste. Ungathola amanzi eselalezo zinto abe ngalunganga. Njalo ngaphezu kwalokho okuthiwa yi-water quality naleyo, kumele njalo amanzi engabi legcikwane okuthiwa yi-contamination ngesikhiwa, umbi bacterial contamination. Ngoba nxa amanzi elalo igcikwane abese kulisa abantu, ngoba ibacteria ingangena kumbe amagciwane angangena emzimbeni afike agulise abantu. So into engicabangela ukuthi yiluhlupho olusemganwini yikuthi amanzi abo ale contamination ale bacteria. Ibacteria lana kungenzeka ubana nxa amanzi esuka kuplant ngale, mina iplant engiyaziyo ngiye Criterion Water Works, asuka ngale elalokho kuthiwa yi-compliance e-right in terms of i-bacteria, i-disinfection. Kodwa athi sendleleni khona lapha kube sekusiba le infection or reinfection. Kwesinye isikhathi infection liyana isuka kuwa nalawa amanzi, kwesinye isikhathi infection liyana isuka maybe okuthiwa yi-cross contamination with ama-sewage pipes or amanye ama-sources lawo ayikuthi wona kalungelanga ukuthi ahlangane namanzi anathwayo. So konkwana sokumele ukuthi kusetshenziswe okuthiwa yi-disinfectant eyikuthi even uyifaka ku-plant ngale Criterion iyahamba all the way idlule etawuni, idlule ize yefika endaweni ekhatshana usuka kuplant ingaphelanga endleleni. Inkinga engicabangelayo mina ikuthi i-disinfectant maybe abayisebenzisayo iyavumela ukubana ama-pipes abe lalokho okuthiwa i-biofilm. Njalo i-biofilm mina le yiyo ecatshisa i-bacteria. I-bacteria lana nxa kungaba lama-pressure fluctuations amanzi, kumbe ukuthi kungatshintsha isiqubu sokuhamba kwamanzi, kumbe kube lokunye nje okutshintshayo epayipini, i-bacteria lana i-biofilm lana iyavuleka, i-bacteria iphume. Ingaphuma ke yiyo esihamba isiyagulisa abantu. Okunye njalo okungaba kumbe kuyi-problem nxa kungaso bacteria, kwesinye isikhathi amanzi angake aphele, ama-pipes asale engela manzi, kulalokho okuthiwa yi-corrosion. So i-iron oxide lana okuthiwa esithi ngiyi-rusting ngesiNdebele, kwesinye isikhathi nxa kungabuya amanzi, kubuya amanzi nalana egezisa i-iron oxide nalana, uthola ilumisa abantu ngezisu. Ikho ngicabangela mfowethu.
Manje kuyini okungenziwa ngabanatha amanzi wona la? Zikhona yini indlela abangasebenzisa ukuthi bawahlambulule?
Nxa kuyi-bacterial contamination kungaba ngangcono babilise bengakanathi. Nxa kuyukuthi yi-roots and iron oxide liyana, kumele ungakha amanzi akho uweke la qala ahlale iyahamba nehlala iphansi ubusuthela amanzi akho kumbe eglass nxa wathela kumele wathele kumbe wathele ufake ilembu libe yisefa ukwenza ukuthi ukhiphe any particles eziyabe zikuthi zibuya lamanzi ukwenza ukuthi amanzi owanathayo angabi lokuthiwa ngama-suspended matter ayikuthi maybe ngama-iron oxide particles.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga balaleli, siyabonga msakazi, siyabonga ukulalela kwenu. Sinxusane ubana bakithi asihlane senamakhanda silethe isicazululo kuzihlupho ezihlangana labanye bethu ikakhulu emanzini bakithi. Ma-scientists, odokotela, ama-professor, izigaba zonke ezabantu be-science, asihlane senamakhanda bakithi sibonene ukuthi singancedisana kanjani ukuze abantu bakithi labo babe lempilakahle. Siyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Vangi Malaba, ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Namhlanje weziphathelane labesifazana sexoxalo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, osichasisela ngempumela yokudingisisa ngokusetshenziswa kwamanzi lokusilela kwawo edolobheni lakoBulawayo.
Ngabe yasethekhinaleli sazanga lithi wena amanzi kaasaphuma empompini and kwakuyisikhathi se-COVID i-level 5 kwafana kuthe sihlale ezindlini zonke nini. Okusenzakalayo ukuthi khona omama amanzi ayengasaphuma ematephini for almost a year, abanye vele lakathi sihlalena ngakhona. So abantu babe sebesifika bayidinga amanzi. Emanzini lapho ayidingwa, ayengayikukha ngoba ekhaya siyakukha amanzi. Lapha koBulawayo ayadingwa amanzi. Ekwadingeni kwabo esibhoraneni, emthonjeni, kumakhiyosi kuyaliwa, kuyafuqwana. Akula ukuqhelelana. Imikhuhlane ye-COVID ithi uma siqhelelana ezindlini kulokubalelana kwamanzi, amanzi la ashoda labe le 20 liters. Abanye bathi khona amanzi lawo nxa esemancane kangako ukuze bapheke badle, bazapheka bageze izandla, amanzi abageze ngawo izandla bazawagcina yibo bazageza ngawo umganu lembiza izitsha zonke abapheke ngazo baphinde bazisebenzise futhi. So singananzela ngesikhathi segcikwane leli le-COVID kuyamemethekisa umkhuhlane lokho, even nanxa ungelagcikwane vilasompilo singaphila ngayo. Ekukheni amanzi lapha izathi indawo eziningi lekade uthola khona phela amanzi, ama-boreholes, ama-kiosks ngobaba abazikhangeleyo and abantu bebekhala ngokuthi omama bafosa ukuze bethine besiye emacansini ukuze bathole lawo manzi. Yenza obaba labo sekwasenzakala njalo sokusiba lidakela emzini solong time. So singanzelela omama vele bona ngomdabuko wabo balesi khathi sokuthi khona baya emfuleni inyanga zonke. Omama bakunanzelela ukuthi bebethwala nzima ukuthi amadeza abusebenzisa into zabo zokusebenzisa lebeziwathi besengasaziwathi besengokuchaya elangeni njalo ziwome phinde uzisebenzise. Abanye besinanzela ukuthi ona khona babuye lamaqhinga ukuthi no, into le esiyenzayo yokuthi sisebenzise amaphethi singawathanga akuhambeka. Basecasa ukuthi bathathe amaphilisi lawo ukuthi ungazithwali, basebenzisa nathi ilayini amhlophe kuphela, bayeqelana imilayini oyi-brown banika le ngane zabo ezincane ezingamelanga ukuthi ngathi yawasebenzisa. Siyanginanzela ukuthi khona lokhu kwenza njalo kwezempilakahle awusuzohambele abantwana sifasuka uhappy kuzabaphatha njani, ungaphazamisa njani ekuzithwale ukuthi nxa sifuna bazithwale mbe vele umzimba wabo uwamukela njani nala maphilisi. Sinanzela futhi ukuthi nxa besiya ngaphandle itoilet bebesebenzisa lokho ukuthi bayasebenzisa bengaflash, abanye babona ukuthi akulungayo umntwana bezihlale besethekha nje ukuthi bayanyela emagadeni kumbe emaplastikini. Kodwa sesinganzela khona ukuthi nxa sikhuluma nge-COVID sikhuluma ngokuthi akumele bahlale begeza, kathesi sikhuluma amanzi bengaphuma ezimpompini kodwa amabhili alokhe buya abantu babhadala babhadalelana nalaba bantu. Sesinganzela futhi okunye ukuthi wona umcity council lethi nxa eletha amanzi lapha de ziya khona kona after 14 days or 18 days bebewalethe busuku ngabo-12 aso sikhathi esingele umama finale sithi kona ngingaphuma phandleni empompeni. So amanzi ayephuma abanye bethawa ngotsosa abanye bebezilengula bezenzia zonke zinezinto. Yinto ezinye zingathi ucity council kumele bazinanzele khulumele ukuthi nxa sikhuluma nge-COVID sikhuluma nge-lockdown empilo zabantu ziba sengozini.
Sikhuluma kanje kuyini okwenzakalayo lapho esibhoraneni?
Okwenzakalayo kathi ukuthi amanzi athine abalaba esihlala endaweni eziphansi atholakala lapho kuqanze khona atholakala njengamaplates namaplates kathole manje singakhangela isigcingo samanzi esikuthi kusamanzi semagodo lesi esinika abantu kulezi ndlu ezikhangele nekompani avele ezesalvation ezikhangele nekompani directly lesigcingo samanzi abatholi manzi laba bantu ngoba ipressure ivele ilaw so laba bantu ngumakhelwane bethu ngeke sibancise amanzi basuka ke khona ngale bazocela kithi amanzi kumbe bayilayinini esiboraneni esiboraneni kulokho kuloshupho lokuthi kulabantu abalima khona abalimayo bayofuna ukuthelela ukuze bathole ukuziphilisa ngabo basiza khonapho so kuyadala ingxakwane khonakhana so khona kwaze ngathi ngoma ukuthona amanzi angeke ngiwancithe umakhelwane engelawo siyabanika kodwa ibhili yamanzi ibiyayiqansile sibe siya kumnyaka wesibili lawo lezinto ezingaphuma amanzi manzi ngiphi umakhelwane ongaphumelwanga amanzi ngiyisebenzisa umlando kasikhansela so uhulumende lesi sikhansela kumele babone ukuthi bakuphatha njani usizo lwami i-community service engiyenza
lo nkosazana magoda ongamahlanga isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise iwoza obesichasisela ngocwaningo lwabo ngamanzi oluthiwa Water on the Heads of Women ebesixoxa laye ekoBulawayo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo, iqembu leChicken Inn namhla linqobe eleBulawayo City 2-0 kwathi eleFC Platinum latshaya eleWawa 6-0 emidlalweni yenguqu eqhutshwe namuhla. Okuningi ngale midlalo leminye asikuzweni kungxoxo esiqhube lengcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Siyananzelela ukubana kukhosiwe sokulomnyaka kungela mdlalo wenguqu lapha eZimbabwe. Kungakho-ke ukulungiselela ukuqaliswa kwe-PSL ikubone kufanele ukubana ifake iChivukhu Super Cup. Ngakho-ke lamhlanje amaqembu akalithile ukudlala edlalela iChivukhu Super Cup. KoBulawayo iqembu leChicken Inn linqobe eleBulawayo City. IBulawayo City liza kubula ukubana ingaphenduka ku-PSL lidlala ku-Division 1 ngo-2019. Inqotshiwe-ke yona nge-2-0 kuhlohlwe uGeorge Majira no-Opel Chirinda behlohlela abafana beChicken Inn. Kwazokuthi i-SC Platinum bona kuyiba balesicoco se-PSL itshaye iWawa. IWawa layo ibuya ivela khona ngale ku-Division 1 bayitshayile-ke khona le eMandaba ne-6-0 utsho ukuthi sokuhle kwaba le-hat-trick khonapho kuChivukhu Super Cup ngoba uRodney Chinyengetere uhlohle 3 kwazokuthi uSilas Zongane wahlohla 2 okwathi-ke ijaha elisakhulayo uthando lenkosi Ngwenya wahlohla 1 komunye umdlalo obukhona sine iqembu leyada likhokhela eleCapes United nge-2-1 futhi-ke omunye umdlalo okhona yi-Tenex Debesrinos eminye imidlalo ezaqhubekela phambili ngesonto.
Bebedlala njani abadlali? Sibona ukuthi bekungelabantu abakade behlezi bebaqakezela bebanika igunya njengesukwini.
Labo abalethuba lokubabona kuma-television lakuma-online kubo Facebook yikho lapha bebabona khona. Labo esikhulume labo bathi bekunzima ngoba sebejayele ukudlala kulabasekeli kodwa bayakuzwisisa ukubana into okumele beyijayele. Siyananzelela ukubana kumdlalo lapho mina ngike ngaba lethuba lokuyafika khona eBarberfield iChicken Inn ingathi iqinile kule Bulawayo City kakhulu ngehlandla lokuqala kodwa ngehlandla lesibili hhayi abafana beBulawayo City labo besebenza amasibili. Nazelela lokuthi lona igolo lesibili eleChicken Inn balithole umdlalo vele usufiyaphela ukuthi ubana abafana beBulawayo City bebenza amasibili. Abakaqini kahle abadlali kodwa balokuthaba kakhulu ukubana umdlalo usubuyile njalo lanxa nje kungela abasebenzi.
Kusasa abantu bengakhangelela yiphi imidlalo?
Kusasa kuzaba lengezi Platinum idlala le Triangle, iHarare City izabe idlala le ZPC Caribbean, iHerenthof izadlala le Dynamos, kuzokuthi ke imani kadamo zizadlala ekuthembeni khonapha ke kobulawayo abafana bechila moya i-Islanders bazabe bedlala lalaba abafana abathanda lokhu abakuthi Twitter ibulawayo chizi.
Lo ngumuzi wethu Hadebe, ingcwethi ecubungula ezemidlalo esixoxelaye ekobulawayo. Siluqhubeka lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.